ukuzalwa lobulili obuhlukene lemizwa kuvamile kweZimbabwe kodwa awukabi lezibhedlela ezinganceda abafuna ukuguqula isimo sabo. USamu Ndlovu oleminyaka engamachumi amathathu lane wazalwa engowesifazana kodwa elemizwa yabesilisa uchaza ngobulili bakhe abakubiza ngesilungu bethi transgender.
I-transgender ngokwayo esintwini akuvamanga ukuthi kube la magama achasisa kahle kahle, kodwa ngumuntu wokuthi ngokuzalwa kwakhe umzimba wakhe uyabumi ngenye indlela, kodwa ubulili bakhe ukuthi yena.
UNdlovu uchasisa ngempilo yakhe kusukela ezalwa lalapho ekhula.
Kusukela ngimncane nje kwakunanzeleleka nje ukuthi umntwana otheni labanye ababemibhizeli bonke amankazana. So yathola ukuthi lento nje vele engangizithanda le mpahla nje engangisizwa ingane ngiyakhululeka uma ngizigqokile ilizo kwakuthiwa nje ngezabafana.
UNdlovu uthi ukuba yi-transgender kushiyene lalabo abakhetha ukuthandana ngobulili obufanayo.
Esikhathini esiningi abantu basuke bephambanise imicabango yabo nxa becabanga i-transgender, ngoba uyathola ukuthi basuka bekuhlanganise le ndaba leyana yesidabane. So ubu-transgender abulani lokuba yisidabane.
UNdlovu uthi eZimbabwe akulandlela yokuthola usizo kodwa kwamanye amazwe agoqela kweleSouth Africa.
Okwangathesi ukuthi elizweni lethu akulala esingathola khona usizo. Into eqakathekile ngokutransition kuqalela emazweni okuyabe kulendlela zokuthatha amanyathelo lawo.
Uchaze ukuba ngemva kwemithi enathwayo umuntu uyahlinzwa ahambelane lobulili azizwa eyibo.
Baqala bekukhangelela i-counseling kakhulu. So u-counseling leyana ukuthi uzuzwisisise ukuthi liqiniso kumbe hhayi ukuthi ukusonesi simo. Besuka lapho sebeyaqalisa beyokunika ama-hormones athatha umzimba awunika bathi ama-characteristics obudlisa lobo bufazane. So lawo uyawathi awathatha ngokuya kwesikhathi besokusiba lamanye ama-operation. Uthi sebetshintsha-ke izitho lezi bayayenza ukuthiwa yi-top surgery, bekhiphe nje amabele belungise nje ukuthi umuntu abe lesifuba sesidoda, belungise ukuthi umuntu abe lezitho zona lezi ezihambelana lobulili bakhe azizwe yibo.
UCaroline Mudzengi umngane kaSam uchaza intokozo yakhe ngesimo sikaSam esitsha.
Into engithakazelela kakhulu ukuthi Sam sekwazi ukuphila njengesimo ayivele eyisoso. Of course umuntu engathi mhlawumbe waye efuna ukusiguqa indlela azalwa ngayo or something, but hayi ananginga lakho.
Usikhulile Sibanda uthi uSam wabamazi kusukela kudala.
Ngasenesi sikhathi ngiyabona wayengakafiki endaweni as-understand as umuntu oyi-trans, but now I think after realizing ukuthi uyi-trans sengibone ngumuntu o-free and really much happier than ngesikhathi sona yiso engakazi-discover ukuthi uyi-trans.
Obona ngokuqoqwa kwenhlelo e-Trans Research Education Advocacy and Training uZo Ahmed, inhlanganiso elwela amalungelo abantu abalobulili obungahambelani lesimo somuntu, uchaza umsebenzi abawenzayo.
Because amadokotela awafundanga on transgender section. At one point sake saba le-training eyayivhoswe yi-Treat in Harare. I-outcome ye-workshop wathiwa khona i-medical school lapha eZimbabwe kule section ye-trans transgender, which what is a transgender, I'm a treatment anjani, but what why it because it doesn't conform to African society, but it's Western.
Ucwaningo olwenziwa yi-Treat eZimbabwe ngomnyaka ka-2016 luthi ezweni kulabantu abangamakhulu amane abaphila mgceke lobulili obungahambelani lesimo sabo. Isisekelo sombuso welizwe asicace ukuba sithini ngabantu abazalwa benesimo esingahambelani lobulili babo, kodwa kusuka kube nzima lapho sebefuna ukuguqula izithupha kumbe incwadi zokuzalwa lokuchada. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.